Banengi abathi akumelanga umongameli Emmerson Mnangagwa aphathe isikhundla somgcinisihlalo womanyano lo ngoba uhulumende wakhe ubopha mahlayana abalwela ilungelo loluntu labaphikisayo. Bathi ukubotshwa lokuhlukunyezwa kwabantu abedlula ikhulu lamatshumi ayisithupha 166 abagoqela amalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change abalwela ilungelo loluntu labanye kwephula iziqondiso ze-SADC Treaty evikela bonke abantu njalo ebanika amalungelo okutshengisela ngokuthula lokulwela abakufunayo kwezombusazwe lokunye. Omunye wabalombono lo ngumnumzana Besta Willy Magwizi owalwa impi yenkululeko ekuzaphu.
Akukhathalekile ukuthi ngubani oyabe evukusa ngasona leso sikhathi. Kodwa-ke ukuhlangana kwamazwe e-SADC kungamazopha, asiyonto yomuntu ukuthi singagijima ngakho siyatshaya isifuba sithi senze okwe-SADC.
Lokhu kusekelwa ngunkosikazi Patricia Chabalala othi kumele eleZimbabwe liziqoqe lilungisise njalo ubudlelwano namanye amazwe ngoba konakele elizweni.
Akhangele langomnotho welizwe lo olokhu kusiyaphansi njalo akhangele lokuthi uyalungisisa abanye ukuze bamphathise njengoba kade sesisesikhathi nisendlala.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Benny Moyo uthi akulalutho oluzaguquka eZimbabwe.
Sakubona ku-First Republic ngo-2014 itheyi ngusohlalo kasibonanga inguquko. Imithi beluyishota ezibhedlela, ifunduleke isehle siya phansi.
Osakhulayo olwela amalungelo oluntu umnumzana Benoni Ncube laye uthi akulanguquko ezakwenzakala eZimbabwe ezaphatha isikhundla somgcinisihlalo we-SADC okomnyaka owodwa. Uthi inhlanganiso le kayiqedakali lokuthi yenzani kwezombusazwe ikakhulu ekulungiseni okufiswa nguZulu.
Indawo esithi sizihambisa izikhalazo zethu siyakhala, leyo ndawo ithi yona lowo muntu elikhala ngaye nguye esifuna abe nguye esikhokhelayo.
Olwela amalungelo ezinzalwane zeZimbabwe ekwele South Africa u-advocate Dumisani Leya uthi uMnangagwa akumelanga akhokhele i-SADC.
I-SADC yona i-department yayo SOM eyamonitor ama-elections adlulayo yatsho ukuthi umnumzana uMnangagwa lebandla lakhe leZANU-PF baqilibezela.
Umnumzana Gift Ostalo Siziba okunhlanganiso ebunjwayo e-Blue Movement usekela amazwi kaLeya.
Iripoti ye-SADC yakhipha sobani kwamkhethakelizwayo ngendlela esemthethweni.
Kodwa abakubandla leZANU-PF bathi uMnangagwa ulelungelo lokuphatha isikhundla lesi loba kunabanye abakhonona besithi wephula ilungelo likaZulu. Umnumzana Admire Tonderai Masikati uthi kunengi okuhle okuza kwenzakala eZimbabwe uMnangagwa engaphatha isikhundla lesi.
Ikakhulu kwezomnotho, ku-infrastructural development, kubudlelwano namanye amazwe ngoba yiyo eyabe isibambe intambo zakho konke okuyabe kusenzakala.
Ukhansila ka-Ward 26 umnumzana Mpumelelo Moyo okhokhela ikomiti yezemali kukhansili yakobulawayo ulombono ofanayo.
Lokho kuyenza ukuthi infrastructure yelizwe iphucuke njalo i-GDP ngalelo from 17 August 2024 izabe ikhwelile eZimbabwe ngoba abantu bazabe besithi bespenda besebenzisa izimali zabo khonapho kusamithi naleyo.
Abaphikisayo nabalwela ilungelo loluntu bathi uhulumende kaMnangagwa ukhahlameza uZulu njalo waqhuba ukhetho olwalungakhululekanga nyakenye okuyinto ehlupha abantu beZimbabwe. Ngimele iStudio 7 iwobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.